kuyimbangela yokuthi iphasiwedi itholakale iphasi especially ezikolo zamathebeleland north i-issue kakhulu zayifaka ku-issue yama-teachers ukuthi kathesi ababalisi abayibo ababalisayo abantwana abakho really committed to ukubalisa not committed ekuthenini kufisa kwabo but kungenxa yendlela lapho abasebenza khona like ama-conditions sonke siyakwazi ukuthi in terms of ukubhadalwa ababalisi are not happy so lawe nxa ungekho happy even usiya emsebenzini awusozofaka i-effort eyaneleyo so bayahamba ukuthi bayethika ama-boxes ukuthi sihambile esikole but indlela abafundisa ngayo ayisiwe ndlela engaphasisa abantwana yiyo i-major thing engiyibonayo yenza i-passrate ibe very low lakho futhi ababalisi bangikhona abayibo abakhona kathesi kungababalisi othola ukuthi kasobabalisi abasuke endaweni zonalezo so abalani ndaba lokuthi abantwana abakhonapho bayaphuma kanjani ababalisi abasemsebenzini abavela ezindaweni ezikhathana ezishiyeneyo ngingaphinda ngikufake kungasikuthi ngiyabandlulula ngithi abantu abasuka emashonaland bezofundisa ngokwela amathebeleland abasuze bafake amandla ngendlela yomuntu yabe sethe kufundiswa abantu bakithi ngakhona so one babengabuye emaklasini two babuye emaklasini bafike ba okay kuphela balobe yena kuphela kodwa ukufunda kwangkhona kungabi kufunda two kule ndaba yama distances ezikolo zamathebeleland north I think this yinto eseyakhulunywa kaningi ukuthi abantwana bahamba ama distance amade kakhulu ukuthi baze bayafinyelela izikolo ungathola ukuthi umntwana ocover i-distance engasuka ukungaba ngamakhilomitha ungavele kudlule i-10 kilometers sinkulu kakhulu for umntwana ukuthi ayeconcentrate and yikho kutholakala ezikolo eziningi zematshini ukuthi umntwana uyavuka ekuseni ahambe afike esikole ediniwe ukubala kwangkhona uzazisisana athi aphenduka ahambe futhi i-distance ayifike ekhaya ebusuku akulamagesi lapho ahlala khona inkuni sezihlupha amakhandlela imali yangikhona abadala bayathola ngaphi imali yokuthi engithrafindi amakhandlela akalasikhathi sokubala umntwana ofunde emakhaya lokho futhi yikho okunye okungezelela ukuthi abantwana uthole ukuthi ekupaseni vele sisesekhatshana
kulungiswa njani khonokho
lokho sokudinga vele ukuthi sibe lo hulumende ovele enokunakekela abantu olabantu yethatha othi lalapho abantu bekhuluma alalela these are not new things okuthiwa kukhulunywa okokuqala izinto ezithola zikhulunywa but asikaboni i-effort ekhanyayo ukuthi kuyalungiswa lokhu futhi usitsho ukuthi asingakufaki ezandleni zikahulumende kuphela because wesine ukuthi uhulumende uvele usasekhathana lakho abadala abayiwo abazali babantwana akube yibo asebezama ukuthi kathesi bakhangele ukuthi abantu ababo baphiwa imfundo esezingeni elinjani bakhona abadala asebefundile ezigabeni zonalezo abanye bangaphandle kwamazwe abanye bakhona basemadolobheni bangathi nxa sekuthe bona bafunda baya kwezinye indawo bakhohle lapho abavela khona now it means ukuthi sekumele kutholakale ama-solutions avelela ebantwini bazonalezo ndawo ukuthi bake babone ukuthi labo babaphatheka endleleni yokuthi abantu ababo banjani bathole imfundo engalingcono it's not about giving in monetary ukufaka imali phakathi okunye kufaka imbono